kuyenzakala ukuthi khona i-uniform le maybe i-support unit phela lawo amapholisa abala i-uniform ye-support unit. So amapholisa abele uniform ye-support unit bangaba le-uniform yena lana eyamahlangu i-support unit eyabe ideployiwe. Bona bebesebekele ukubonisisa ukuthi ngamasotsha yini kumbe vele hhayi ngamapholisa kuya kuvele kubhaliwe. So bona babonela amabhiko ekhatshana. Uhulumende yena ngayeke yena ethuke ukuthi khona kungahluthunwa umbuso ngamakhiwa aphi. Ngobana wona lawa makhiwa lawa yiwe kade esapote kakhulu ikhuwe eyenzakalayo. Yikho kungazeke kube nama-punishment okuthi khona we don't recognize uhulumende obuye ngombhobho. So nxa kwenziwe khona lokho deliberately maybe uhulumende kumbe whosoever is in charge esiyadeploya amasotsha iyabe phambanise kakhulu ngobana kakukabi lodlakelo lukhona kodwa kulama-threat whereby the government has the right yokuthi khona bethi counter that threat kulokuthi bebesebesiya khona besiyakwenza i-damage control kumele bekhambe situation anything can happen. Why you mean I claim what's called a demonstration? I have a full 5 days. But who is optional about the bank in a lie? You can imagine 123 political parties. Won't you want to learn about in MTC, in total MTC?
Khona vele kulungile ukuthi ibandla le-MTC lalelwe ukutshengisela ngoba kuthiwa kungaba lodlakela.
Nxa kuyiyona i-MTC ngokwa they've got all the rights. Ukuthi khona bebe nema-demonstrations. But which kind of demonstrations are they? Yidingakalayo ukuthi kwaziwe. But kube sokucela kubulawa izinto, kubulawa izimoto, amabhasi kahulumende, and so forth. So khona lokhana kumele ukuthi khona kuncinekele. Kasi yona why i-MDC ingayihlangana labo bona labo abakahulumende bebe ne-round table kwehlulane. Nxa sokwehlulekile laphana ukuthi kathi A yileyo sesiya ku-plan B ngoba xa sipho kuba yi-demonstration direct uhlobo bani we-demonstration iyabe siyaphela mhlakabani kusenziwani lezikolo zivulwa zisenzenje kuyini okuzasala kumile abanye badlula phela lezitolo yapha bephongeulutha sokuthiwa yi-MDC elithileyo labo kumele bekhangele bebe ne-balance vision yokuthi khona into leyo bafuna ukuthi beyenze bona balelungele yangikhona ukuthi kabakwenzi khona lokhu betshengiseli kuthi lokhu lalokhu akasifuna ukuthi kube yilokhu lalokhu sakuwuqondile kodwa kungabuya sokuyileyo one sided abanye phela bayakuthi khona sebekwenze njengalabana bathi sokuthiwa ikhu kodwa khona kuyavunyelwa ukuthi kube nohulumende owemanyano abanye bathi bathi yona thinitheli bagijimisa ithinitheli bakufake esikhwameni bafanekele thinitheli kodwa bengayisiwe bodwa abakwenzile lokhuyana so asikunanzeleleni khona lokhuyana.